Uhlelo lolu lusebenza phansi kwesikhwama semali ese-AgriTrade esokuncedisa uZulu ukuthi adinge izikwelede emabhanga. Isikhwama lesi silezigidi ezilitshumi zamadola eMelika, $10 million etholakala eMicro King Finance, eCabs leTrust Bank. Umnumzana Nick Alias, umqondisi we-IRD kweleZimbabwe, uthi isimo sokulima elizweni sesaguquka njengoba kulabalimi abaningi womagama abathuthukayo. Umnumzana Alias uthi akusafani leminyaka elitshumi edlulayo lapho kwakugcwele khona abalimi abalamapulazi amakhulu. Uthi abalimi laba badinga uncedo ukwenzela ukuthuthukisa amabhizinesi abo lezokulima kweleZimbabwe. Uthi bafuna ukuncediswa ekutholeni ulwazi lokulima kusetshenziswa imitshina ephezulu, ukuthola imali lokuvula imigambo etshiyeneyo ukwenzela ukuthi benelise ukwenza amabhizinesi alohlonzi. Umnumzana Alias uthi iZim AID yananzelela inswelo zabalimi labantu abalamabhizinisi amancane yasungula isikhwama se-AgriTrade. Uthi isikhwama lesi sinceda kakhulu abaswela imali yokuthuthukisa amabhizinisi abo labadinga imigambo yokuthengisa impahla etshiyeneyo.
They became the target focus for borrowers receiving agricultural loans under the AgriTrade program. When we came in, we were looking to first address the issue of liquidity, the challenge faced by the banks, by supporting the banks with funds, zero interest loan funding for them to lend. The way that the facility is designed is that each dollar that is loaned to the banks for onward lending is then matched one-to-one by the finance participating financial institutions.
Umnumzana Vitelis Tambangani, umqondisi we-AgriTrade, usekelana laye esithi uhlelo lolu lwenziwa ngendlela eyenza ukuthi abalimi labalamabhizinisi asathuthukayo bathole imali ebalingeneyo emabhanga athi iMicro King Finance, iCabs kanye leTrust Bank. Umnumzana Tamangani uthi abathola uncedo lwemali emabhanga la babambisa impahla yabo bengakatholi izikwelede ezisuka kumadlana engaba zinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500 kusiyafika inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lamajumi amahlanu amadola eMelika $250,000.
CABS usually focuses on borrowers who borrow high value dollars, which are your $50,000, $100,000, $200,000. Specifically because they require collateral in the form of immovable for all loans that they give out. And then for the middle class, which is mostly your $10,000 to $50,000, these were going through Trust Bank, mainly because they prefer to handle loans in that range. Then Micro King, which is a microfinance institution, basically looks at loans that are less than $10,000, and this is constituted mostly by the smallholder farmers.
Uthi iningi labalimi liyenelisa ukubhadala imali le loba nje kuhlupha kwesinye isikhathi nxa amabele ejiswe yikuswelakala kwezulu, inkomo zingacuba kumbe amabhizimisi avalwe. Umnumzana Tamangani uthi kwesinye isikhathi abathola izikwelede lezi kabasebenzisi imali ngemfanelo. Bakhona njalo abesaba izikwelede endaweni eziningi zelizwe ngendlela elandiswa ngumnumzana Mhlupheki Dube okhangelane lenhlelo ezijeneyo eZim AID kwele Matabeleland.
Ukukweleda nxa ukukhangele kusebhenki kuthiwa ama-conditions amaningi ukuthi kumele uyenze lokhu lalokhu lalokho. Kweso sikhathi abanye abantu babengelasiniki kangako ukuthi bethi zihambe into ezifunakalayo zenezo, ngoba kweso sikhathi zabe zizinto ezidimandayo, kodwa hayi sukuthi abantu bayesaba. Kweso sikhathi funjalo kuyabe kungukuswelakala nje kwe-information ebantwini ukuthi hayi kulento enje bantu lapho lingathola khona usizo, okuyikho lapho lathi esingena khona njengenhlanganiso nxa sikhona sibathenza ukuthi hayi silehlelo olunje ungathola khona izimali. Kodwa ukwesaba bengingakakuboni kangako ebantwini. Nxa ngikhangela uhlelo lwezimede luyamemetheka sibili, sikhuluma kanje khona sisalungiseyo singene lase-Thornville irrigation esemangwe district. Kulamanye ama-district esiyabe sikhale khona, kodwa siyabe sigqeke kakhulu ma-irrigation ngendaba yohlupho lwamanzi ngapha. Kodwa olwenkomo ye luyamemetheka, kodwa lumemetheka ngathi mbijana ngenxa yendleko ekhona. Iprogramu yenkomo ithatha imali eningi nxa ukhangela ukuthenga ithokazi eliyi-1 liphose libe yi-$700 okuthengela abalimi amathokazi abangu 10 nje kuphela yawufuna ngane $7,000 so imali yakho na ebankulu ipenxa yokwenza lokumemetheka kohlelo kuhambe ngespeed esingathi sina singaphansi xa siqhathanisa okokulima
okwamanje sokunikezwe izikwelede eziyinkulungwane lamakhulu amathathu 1300 selokho kwasungulwa uhlelo lolu ngomnyaka ka 2010 Abesifazana abaningi kukhanya labo bethatha izikwelede lezi zokuthuthukisa ezokulima kumbe amabhizinisi amancane anjengokuthengisa amaplanka lokunye okujiyeneyo. Uhlelo lwe-AgriTrade lukhanya lusebenza okwamagama ekuthuthukiseni ezokulima abathenga bethengisa impahla ejiyeneyo lokunye okufanayo kwele Zimbabwe. Okwamanje i-USAID isifake izigidi ezimbili lengxenye yamadola emelika $2.4 million. Isikhwama se-AgriTrade simumethe izigidi ezine zamadola emelika $4.1 million engakweledwa ngabadinga uncedo abanjengabalimi abathuthukayo labathenga bethengisa impahla. Kubonakala engani iZimAID izancedisa imizi efika inkulungwane ezilikhulu lamajumi amahlanu 150,000 ukuthi ithole imali ethe xaxa kube lemisebenzi njalo lokudla okunengi eziphaleni zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingo Gibbs Dube.